labalandeli bestudio 7. Ngiyalibingelela lonke yengithingile isicelo lapho basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha owakithi yeZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama-passport lawo angalamaphemithi yalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama-days yalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele i-majority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuwoda kwamanye amazwe anjengabo-South Africa labo-Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imoli zabo befundise abantwana babo ezikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu i-government ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikinanzelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje i-40% yabantwana abangasafundiyo kathesi abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba ngamapholisa konapho abanye bebe ngamadokotela abanye bebe ngama-scientists bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma-civil servants bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele.
Ngiyabingelela isakazi Studio 7 phinde ngibingelele nabalaleli beStudio 7 khona ibingelela nguJafet Ncube azalwa 79 manje ngilohlupho lapha msakazi ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo lamehlo angiboni amehlo la sengilesi khathi ngingaboni manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo manje ngicela uncedo kini msakazi nabalaleli beStudio 7 ingcedise lolusupho kangisenalutho enginalo ezandleni konke sengasokwangiphelela angiselalutho ngihlala ngedwa ngihlala duze lomama manje ngihlala ngedwa anginalutho ngihlala ngedwa ngiyahlupheka inamba engizisebenzisayo ezikamama ngicela ukuzifaka emsakazweni ukuhlala ngihlala ePlantree Ward 9 Kufute Village Chayeli area yikho lapho engihlala khona cela uncedo kakhulu sengihlupheke kakhulu iminyaka simide loko nginje ngingaboni ngiyimphuphuthi cela lingidingele odokotela abamehlo a-special doctors abamehlo lingincedise kakhulu anginalutho ezandleni analutho ayinalo muntu ongincedisayo ngihlalele nje ngiyahlupheka ngikhonapha ekhaya so sengilibizela inamba elingangithola kizo ifonatiyo yami kamama kamakhelwane umakhelwane lo kakho la usegoli
inamba ithi eseZimbabwe ekamamakhe +26 377 380 0571 +26 377 380 0571 eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 iphinda futhi 072 76 257 41 yabonga.
Ngiyalamukela lonke kustudio 7 umnyaka omutsha oka-2022 besicela ukuthi kustudio 7 kuye kungene phela lama-disability issues ngoba lawo ayi-valid stage reprogress empilweni lapha eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukusixhasa ngestudio 7 siyafisa ukuthi singene wonke abalaleli bakastudio 7 abasakazi ngilifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo yini ke owenu uMandla Nkosiwela
Machono bantu Studio 7 mina uStalling Angels Zimbabwe umuntu ezapho into ezakele Zimbabwe ngamapholisa ikakhulu zeplumt bahlukumeza abantu abantu ababatholela umnyaka omutsha ngamapholisa yabahlukumeza kodwa kwezinda bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha kuye uhulumende weZimbabwe ukuhamba amanga ukuthi amakhezi zayaqansa bona bekwenza kuney'ndaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti lama by-elections abuyayo uhulumende weZimbabwe waba liqiniseseko wathi kunqonqosela i-Home Affairs ukuthi inganika abantu izithupha abafanele ukuthi bavote. Abafana abantu abafanele bevote abangantanga isikole the more than 4 million. So bayenza ukuthi abantu labo bangatholi izithupha. Kwase kuyi-diaspora bayenza ngabomu ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe ukuthi bavalile amabhodi beqamba amanga. Akula mkhuhlane, umkhuhlane yebo ungawakhona kodwa akula mkhuhlane obhahileyo ngoba bona abantu beZANU-P F bayenza amarali benxusa abantu kodwa ophikisayo kavunyela ukwenza kunoku amapholisa abopha loko kuzakhamizi seZimbabwe esemaphandleni yini elihlala lifaka iZANU-P F embusweni. Yazi iqiniso ukuthi iZANU-P F sophathi elendawo nawe umela kusasela umntana wakho yiphathi elendawo lokufaka lokugcwelisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yezithi 001-202-465-0318.